Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthetho welizwe ucacile ngalendaba. Umuntu nxa echiya ibandla elihilo elamvotelayo esiya kwelinye, okusalayo nje ukuthi lelo bandla selichile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi achubane kaseke bandleni lethu akhitshwe.
Abebandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bazaxotshisa amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Abantwana bawela phezu kwezititshi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besifo. I-disease endingekhorela kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziklinele ngezandla zakhe eklina engela any protection.
Izakhamizi zakobulawayo zithukuthele okwamagama njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezititshi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awesiwage. Inhlanganiso ekhuthaza ukulwisa inkohlakalo e-Transparency International yethula uluhlu lwamazwe alenkohlakalo olutshengisa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe ahlaselwe yilesi sifo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha elibunjwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo elithiwa Citizens Coalition for Change. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli secele le-MDCT leli umnumzana Witness Dube uthi baza kwenza lokhu belandela isekelo sombuso weZimbabwe othi nxa ilunga ledale lephalamende lingasuka kubandla elangena ngalo edale kumele lisuswe esikhundleni. Umnumzana Dube uthi wonke amalunga ephalamende azavela alinge ukulandela uChamisa azazibonela okwabonwa ingidi.
Umthetho welizwe ucacile ngalendaba. Umuntu nxa echiya ibandla elihilo elamvotelayo esiya kwelinye, okusalayo nje ukuthi lelo bandla selichile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi achubane kaseke bandleni lethu akhitshwe. Ngakho akula nje ozasala ongabe ehambe waya kubandla elitshalele lifonywe izolo. Kodwa emfuna abalandeli bakunanzelele ukuthi bona abantu ngabantu abangelabuqotho.
Lokhu kuza ngemva kokuba uChamisa esungile ibandla lakhe elitsha elilombala wethanga okulenyathela elamukelwe ngabaningi abathi ubezathathelwa abasekeli nguMonzora, yena othi uzasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho. Ummeli wewangecentral edayele ephalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi yena akalandaba ingaze axotshwe esithi ulandela ibandla le-CCC.
Mina ngiyakwazi ukuthi ngathi ngisuka eGoli ngikhumbula ekhaya ngangilandeni lapha eZimbabwe ngangizosebenza loZulu lomphakathi. Ngakho-ke ibandla engilaziyo ukuthi lelimela abantu esingathi ngesilungu ye-People's Movement yilo lelo elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, i-Citizen Coalitions for Change. Ngakho ke mina ngicacile ngombono wami ukuthi umongameli wami, umkhokheli wami ngu-Advocate Nelson Chamisa, angiyi kwenye indawo, ngimelaye. Ma kusenza ukuthi abanye kuyabadumaza lokhu, hayi, kabangixolele.
Eliye icele MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khube lithi lona alisoze lizihluphe ngalabo abaku-CCC kodwa lizaqala ngokuxotsha labo abawucele likaMonzora. Lokhu kuchaza isikhulumeli seMDCT kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
IParliamente yeZimbabwe lamaphathizi abalisa iZANU PF, iMDC eka Walshman Ncube lamacele amabili awe MDCT. Elinye lamacele lawo likhokhelwa nguDokotela uThokozane Khuphe. Kodwa ngama recalls into engayitsho ukuthi abantu bokuqala esaba recalla ngabantu bachiye ibandla leMDCT bayayenza okwabo okuthiwa iMDC Alliance. Yibo labo abantu abakuqala esilobufakazi ukuthi sebechile ibandla, njalo ngomthetho wethu webandla lewelizwe kumele siba recall baphume eParliament. Lokhu okuthi kulabantu beCCC besingakakuzwa, akukafiki endlebeni zethu ukuthi kulo MP weMDCT osejoyine iCCC.
Izolo uChamisa wazise uZulu ukuba usebumbe ibandla lakhe eCitizens Coalition for Change, CCC. Uthe bathethele izinyathelo ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba uMonzora okhokela ibandla lamacela weMDCT eye emthethwandaba waphezulu weSupreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMonzora uhle wagijima wabhalisa kwabe commission yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuba nguye umkhokheli weMDC Alliance obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bagcine sebevotela uMonzora. EleZimbabwe lizakuya kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho wawona lo mnyaka, ukuthi kumnyaka ozayo kuza kuba lokhetho lwenkokheli yonke elizweni kuqalisela kubohulumende bezabelo amakhansili, amalungu edale ePhalamende kanye lomongameli welizwe. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitishi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awe-sewage emalokijini ezihlala kuwo. Zithi ikhansili yaleli dolobho kukhanya ingelandaba lokulungisisa lezi mpompi okwenza zihlalele evalweni zisabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo esike yabulala abantu eminyakeni edluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasbanda uyalandisa.
Amalokithi phose wonke yakobulawa yamadala lamatsha izakhamizi khala ezimathonsi ngokunukelwa ngamanzi alengcekeza asuka ezambuzini ngenxa yokudubuka kwezititshi lempompo eziwathwalayo. Umhlali welokithi lemakhwekhwe uMnumzana Stephen Kiwane ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke, and sithi council ekhona kayenzi action. Ngitsho singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid, ngoba every day ngaze kubethi bayalungisa bafika phonga uhlokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi, and amanye ama-stitch asezindlini kuyake kududuluka kugcwala ezindlini, imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakutshethe siyabuya sizolungisa, but kuyahlala kunjalo. Siyaqeda 3 months kungayenziwanga lutho, uhlezi phezu kwedoti ungalathwelethe yokungena, abantu besiye egangeni.
Unkosazana Nomsa Juma laye uhlala emagwegwe, yena-ke ukuthi amanzi alengcikeza agcwele egumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitishini ezidabukileyo.
Ngakuvuza laphana sabuya sabatshela, sahamba sabiza be-residence babuya bayakhuluma labo, babuya bavula bevulile kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private. Babuya sebevodwa, sebevodwa ngabanika 400 rands bavula. Still antabona kumanzi lobo. Lapha baqeda ukuthanyela khathesi bathela amanzi kungeke uhambe lapha udle, but sesisidla kunjalo because uyayisayini sesijayele vele ukudla bekaka.
Elokuthini lemagogo njalo hlangane nomongameli webandla le-EFF uMnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago, but kafuni nokuthi eke zovakatshe ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Kulabantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezititshi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengecholera kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziklinele ngezandla zakhe, eklina engela any protection.
Ilokithi le-Country Park liselitsha kodwa izititshi zidabuka njalo nje. Unkosazana Sithokozile Moyo umhlali we-Country Park.
Avele kudabukile amaphayiphi, bathi amanzi la adlula lapha kusema 24 kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema 16 caravan lakho kudabukile ama pipe amanzi angkhona hambela ngalo komgwaqo omkhulu yohamba namabhasi mina akulandweni bathi abanye bathi bakhuluma layo councilor bathi sibekhulume layo babayina lomuzi kabo.
Umsekeli wesikhulumeli sekhansila kobulawayo ukwenza nabongqwengwenya uthi kuningi okubangela ukudubuka kwezititshi zengcikeza.
Imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure, singathi i-dilapidated infrastructure, kube lokudabula kwama-sewer pipes abantu besenza izinto ezichiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi. Kube increasing population, sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona, and okunye kube misuse of sewer system.
Okugcizelelwa ngumseli kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube.
Siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngamasuwa, kodwa hayi asihlalanga njengomunicipality, sibhizi sibili ukusebenza. Lingakhangela kathesi ungahamba isuwa kakhulu ade sihlupha eMpophoma, mbona ngale nsukwini ezimbili iyabe isi-right. Ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manhole ayiwablokhileyo. Njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singabulali izakhiwo lezi zesuwa nxa silima lapha phakathi komuzi.
Abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bevikana lengcikeza ephuma kuzititshi ezidubukileyo esezilesikhathi eside zinukela abantu zingalungiswa, njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye le-chorela eke yabulala abantwana kuleli dorobho. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Abezempilakahle babika ukuba isilinganiso sokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe lokhu sisehla, ngoba ngokuphela kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gciwane kulabantu abangamakhulu phose amathathu 287 abatholakale bele gciwane leli eselibulele abalichumi lambili 12 izolo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million. Kuthi abasebehlatshwe amabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane ezedlula amachumi amane 43,892 asebehlatshwe ijekiseni yesithathu. Siyabulawa isiqale ukuqatsha abongi ngobuningi abasebenzela emakliniki ayo ngemva kokuba izakhamizi sezihlabe umkhosi omkhulu ngokuqeda isikhathi eside zisesibhedlela ngenxa yokusilela kwabongi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansile ikhuphe umbiko othi ifuna ukuqatsha abongi abangamachumi amahlanu i-50 ukuze yehlise ububi besimo esesikhona emtholampilo ekhangelwe yikhansili. Unkosikazi Sanele Ndlovu, omunye wabasakhulayo osanda kugqiba izifundo zokuba ngumongi, uthi ikhansile aluba iyaqhatsha umuntu wonke ingafaki imigoqo yokuthi ifuna asebeke basebenza iminyaka emibili.
Silokujabula ngalokhu okwenziwe ikhansili, kodwa isifiso sethu ngesokuthi aluba bayaqhatsha kuphela labavela esikolo kungakhethile i-experience, bengeze linani abalifunayo njalo bami lesithembiso abathe bazasenza.
Unkosikazi Khethiwe Chuma uthi lanxa kulinyathelo elihle kumele kuqale kulungisiswe okudala ukuba kube lokusilela kwabongi elizweni.
Khona kulicebo elihle eliyenziwe yikhansili, kodwa siyezwa iningi labongi liyahamba emazweni ukuthi liyephila impilo engcono. Lapha nxa sebefuna ukuqhatsha abanye, kuyini okuzakwenza bahlale iholo liphansi? Okuyikho okumele kwenziwe kuqala, akulungiswe iholo ukuze labo basebenze bekhululekile.
Unkosikazi Nomsa Phakathi isakhamuzi senkulumane uthi iningi labo mama alisahambisi abantwana eklinika ngoba beqeda ilanga lonke belayinile.
singananzelela izinto eziningi sezatshintsha kodwa esikubonayo ukuthi sekuvalwa ngokuthi yiCovid ikanti akulamanensi omama abaningi sebesesaba ukuhambisa abantwana ekubaby clinic abanye babalekela ukutshona behleze ekliniki belokhu bechova iline izizathu kuyikuthi balutshwane abongi
imizamo yokuxhumana leziphathamandla zekhansili yehlule ngoba bezilokhu zisemhlanganweni kodwa embikweni okhitshwe yikhansili bathi bayaqhatsha abongi abangamashumi amahlanu i-50 njalo baza kwengeza lezinto ezizabanceda ukuziphilisa kulabo abayabe bephumelele ukuqhatshwa kutsho utown clerk uChristopher Dube. Ikhansili lamaklinika aphose afike amashumi amabili i-19 lesibhedlela esisodwa. Umnyaka ophelileyo uhulumende esebenzisa ugatsha lwezempilakahle wabika ukuthi uzathatha izibhedlela ezingaphansi kwamakhansili ukuze zisebenze kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo abeZimbabwe ukuzinikela phansi kwesimo seCOVID-19 lemicabango yabo ngokuguqula ibizo osekwenzwe ngabe MDC Alliance asebebizwa ngelokuthi the Citizens Coalition for Change. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Ugatsha lwezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi solulaye izisebenzi zesigodlo someli walo kwele Ukraine ukuthi zisuke kulelo lizwe lemuli zazo ngoba kule ngozi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Ele Russia libikwa selithumele ibutho layo emngcelweni lele Ukraine lilungiselela ukuhlasela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika bafole betshengisela emadolobheni amaningi alelo lizwe okugoqela iWashington DC ngesonto besola umthetho obamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukubana zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokugqoka amamaski isikhathi sonke. Lokho kwenzakala ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu ethule isinqumo esithi umlayo kahulumende kamongameli Joe Biden wephula umthetho. Ngemva kwempelasonto eyodwa ikusuba ngasesibili ifilimu yebhayisikopo e-Spider-Man No Way Home icine isikhokhela ekungeniseni inzuzo edlula izigidi ezilishumi lane $14.1 million ngale impelasonto edluleyo. Emhlabeni jikelele ibhayisikopo leyo isingenise amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion isedlula amafilimu anjengo-Jurassic Park World Lion King.
Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo eTransparency International namhla yethule uluhlu lwamazwe alenkohlakalo njalo loluhlu lutshengisa ukuthi leZimbabwe lehle kancane nje kuphela kuluhlu lolu. Ngomnyaka odluleyo leZimbabwe belikumashumi amabili lantathu 23 lehla kumlumnyaka laya ku-24. Amanombolo la atshengisa ukuthi phakathi kwabantu abalikhulu abangamashumi amabili lantathu bayeke benze inkohlakalo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe ngoba iqala phezulu khonale kuziphathamandla.
Inkohlakalo kokuqala ngabona iyatholakala phosa emazweni wonke kube sekuchiyana ngamazinga akhona ukuthi kambe kulelo lalelo lizwe ingabe inganani. Kodwa ke eZimbabwe iyanuka phu ngoba ikhona yonke indawo kayenziwa yilaba esingathi namhlawumbe iholo labo liphansi bazama ukuthi bengezelele kulihodlwana kwabo bathole okokuthi uthe xaxa ukuthi baziphilise bona lemuli zabo. Inkohlakalo yakuleli lizwe ivele iqalisa phezulu esiqongweni sentaba yiloo lalowo okhona ikakhulu kulaba bathi balamandla. Into abayivukela abayitshonelayo yikuhuquluza ngendlela ezingekho emthethweni lokhu abangabeka izanda zabo phezu kwakho nxa bethe bahlangana lapho. Eqinisweni kangazi-ke kubo South Africa langabi, kodwa mina engikwaziyo ukuthi lapha kwelakithi izisebenzi kahulumende kungakhathalekile ukuthi zikuliphi izinga, eziningi zakhona zivukela khona ukuyakwenza leyo nkohlakalo khona okuthiwa ngamadili. Akulandaba ukuthi umuntu wakhona uyawuholela uhola imali engakanani, uZulu sefela khona lokho ukuthi uhulumende kaholisi izisebenzi zakhe babe sebethengisa-ke lokho okungabe kuthengiseka. Sengitsho wona amathuba okuthi uthole ulutho kumele ubhadale, kuyabe yini uyabhadala, amapholisa kangikhulumi.
Umgandla uvumelane losomabhizimusi wakoBulawayo ocubungula ezomnotho umnumzana Angliston Sibanda, yena othi kugcwele inhlanganiso ezithiwa zivikela inkohlakalo kodwa kukhanya kungamandlwane nje ayenziwayo.
Uhulumende uyabonakala, siyabezwa nxa bekhuluma ngomlomo ukuthi kulwisana le-corruption, kodwa njengoba ngitshilo ngaphambilini, ama-institutions azingatsha zikahulumende kumbe azingatsha zombuso, ikakhulu lawa amiswe yisisekelo sombuso welizwe i-constitution enjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission, babhizi siyababona besebenza kodwa kasiboni mphumela womsebenzi wabo kangako. Sibona nje kubotshwa inhlanzi ezincane, ezinkulu ziyabanjwa zibuye ziyekelwe ngenxa yokuswelakala kobufakazi. So kugcina bezokusenzakazane kuthiwa uhulumende nje wenza amadlwane yingoma liyana ehlatshelwayo nje kuphela ibe yinsumansumane ingoma yemvundla, kodwa kungakabi kungalani kungalamphumela.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi okwenza umnotho welizwe ungayindawo yiyo kanye inkohlakalo.
Into yonke ubona kufe umnotho, yonke into ingasebenzi kuyi-corruption. Ngoba nxa ukhangela ama-resources aselizweni, kumele ukuthi ngabe ilizwe lilizwe eliphilayo. Kunje imisebenzi amathenda wonke kunikezwa ngendlela ezikorrupt. IZimbabwe nxa ungayicompare le-South Africa kumbe sithi uyiqathanisa le-South Africa, ku-US okuseZimbabwe, i-South Africa abantu bakhululekile ukukhuluma nge-corruption eyabe ikhona, yikho kwenza ukuthi ibonakale. Manje i-corruption yeZimbabwe awukhululekanga ukuthi ukhulume ngayo, kangikhululekanga ukuthi ngikhulume ngayo. Angeke kuhlalwe phansi kuthonisiswe amacala awe-corruption njengokwenzakala elokuzeni e-South Africa. So ke okweZimbabwe kuyabe kufihliwe. Ikhona le inhlanganiso i-ZAC eyiyo ekhangela ngokuthiwa yi-Anti-Corruption Commission. Kuyini ekwenzayo? Ngobani-ke asebagwetshwa yiyo? Abakho. So khona khana-ke kuyatshengisa ukuthi khona i-corruption eseZimbabwe yedlula lokho okuchiwe yi-Transparency International. Nxa ungakhangela ukuthi abantu baqhatshwa njani kulezi ndawo okungaqhatshwa khona abantu, njengokuthi kunje abantu bemathebeleleni e-Midrand abawuthole umsebenzi, angeke ubathole futhi besiba lezikhundla enhlanganisweni ezinkulu zona ziya.
Emkhosini wokwethula ulolu luhlu lwanamhlanje usomabhizimusi umnumzana Nigel Janakira uthe kuqakathekile ukuthi lolu luhlu lutshengise okuhle okwenzakala elizweni, ngoba osomabhizimusi bamanye amazwe balusebenzisa lolu luhlu ukuthi baze kumbe bangazi elizweni. Abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzisana loZulu beqhuba uhlelo lweviki olokubonga imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso. Imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso igoqela eyokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu, ezomnotho, ezombusazwe kanye lokulondolozwa kwezemvelo, njengalokhu okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwaziswe encwadini yabe-ZCC abayithumele intatheli zindaba, bethi kuqakathekile ukuthi ilizwe lithathe ithuba lokubonga okwenziwa zinhlanganiso ezishiyeneyo elizweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eye-Harare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, umnumzana Marvelous Khumalo, uthi kuyinto ebajabulisayo ukubona ukuba bakhona ababuka ubuhle bemisebenzi abayenzayo.
Lokhu kuyasithabisa kakhulu noma sibona ukuthi lokhu kuyenzekala esikhathini lapho uhulumende blema kumbe esithi bona ama CSOs ayenza umsebenzi bethunywa ngezinye izizwe kakhulukazi eziku Western world.
Wengeza uKhumalo ethi lokhu kuzabahlenga kokuvame ukukhulunywa ngabanye abakuhulumende abathi basebenzisana labezinye izizwe becatsha ngokuthi bancedisana loZulu.
Lokhu sikwenzela thina lempumelelo yelizwe lethu leli leZimbabwe njalo le future kumbe elakusasa ele lizwe leli leZimbabwe loZulu i future kaZulu omutsha njalo lokhu kuza sincedisa ukuze sibonise uhulumende ukuthi hayi thina kasithunywa ngomunye umuntu kodwa konke lokho esikwenzayo sikwenzela ama interests ezulu lwalapha kuZimbabwe sisenza lokhu njengamaZimbabweans ukuze ilize lethu liphumelele.
Okugcizelelwe ngeyinye inkokheli yenhlanganiso National Associations of Non-Governmental Organizations nango uNkosazana Esinathi Chambiwa.
Indaba ekhona yikuthi nxa umuntu ulento oyenzayo chances are kuzaba lama criticisms, but criticisms ramelanga eyenza ukuthi umuntu bese yekele ukwenza umsebenzi. Although kulabantu abaya bekhuluma izinto besithi ama CSOs ayenza lokho lalokho, abaningi bangikhona bayenza okufunakalayo, abaningi bangikhona bayenza okufuna ukuthi ilizwe lethu liphumelele.
Ukubona imisebenzi yabo ibongwa, uChambiwa uthi kubanika amadlabuzane ukuba baqhubekele phambili ngomsebenzi lanxa bekhona abayabe belokhe bebasola.
As long as singakhumbula khonoko singa-appreciate bona laba abasebenzayo abamele bakwenze. And lapho abayabe sithi kulama errors okumele kulungiswe, as long as we work towards fixing khonoko okuyabe kuthiwa kumele kulungiswe, I think at the end of the day ilizwe lethu lingaphumelela. So njengama-CSOs siyabonga ukuthi kulabantu abananzelelayo ukuthi kulezinto ezinhle ezenzwa ngama-CSOs and bayaku-appreciate.
Lokhu kwenza kwabe-ZCC kuza ngesikhathi uhulumende esethesa lezinhlanganiso umlando wokuba seziphambuka emsebenzini wazo eselolonga lemithetho eqondisa ukusebenza kwazo ezibekela imigoqo eminenginengi esethusela ukuba zingayekela ukulandela lezo ziqondiso zizavalwa. Lokhu kufakazwe yisehlakalo sangompalakazi nyakenye lapho uhulumende atshele khona abephephandaba le-Herald ukuthi abenhlanganiso lezi basebenzisana labamahofisi abameli bamazwe angentshonalanga befundiswa imisebenzi yokuthi bagenqule uhulumende okhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzura bathi bazaxotshisa amalunga edalela eParliamente azalandela ibandla elitsha ele Citizens Coalition for Change. Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ngokuthi zenzeni ngokudabuka kwezitiji lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awesiwage. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.